Umkhankaso owenziwa ngabasakhulayo lonyaka befundisana mayelana ngokuqhakatheka kokubhalisa ukuze bathole ilungelo lokuvota kukhetho oluzayo sekunike inengi labontanga idlabuzane lesifiso hatshi esokuvota kuphela kodwa lokubanika isibindi sokufuna ukungena ekucintiseni kukhetho oluzayo bephansi kwamabandla ezombusazwe akhokhelwa ngabasakhulayo elinye lalamabandla ngelemthwakazi Republic lakobulawayo. Umnumzana Mfundisi Mhlanga yisakhamizi sasemathopo esigabeni sangezansi yemaNdebeleni yena ke usipha umbono wakhe ngalolu daba lwamabandla abatsha.
Umbono wami wona mfowethu lamaqembu ayakhokhelwa abafana abancane angakabi nethemba kakhulu yabo.
Umhlanga uphinde wathi ngombono wakhe abasakhulayo abakabi lalo ulwazi olujulileyo lokukhokhela ilizwe.
Ngempela abanalo ngoba abathwele abantu ababafundisayo mayelana ngazo ezombusazwe.
Olunye udaba oluphathwe ngumhlanga ngolwamathuba kwabasakhulayo ukuthi banqobe kukhetho oluzayo.
Awekho mfowethu.
Umnumzana Lakson Tshabuza ngosakhulayo oyisakhamizi sakobulawayo yena ke uyavumelana lombono kamhlanga othi amathuba okuthi osakhulayo anganqoba kukhetho oluzayo.
Amathuba abo aphansi kakhulu. Amathuba abo aphansi kakhulu ngoba balokusilo kucindezelwa thina singabantwana ukuthi kukhona okufanele sikwenze kukhona ongamele angasikwenze. So lathi sesiseza singelakho ukuzimisela amathemba ethu abe semancane ekutheni senze izinto ezifana nalalezo.
Lanxa uTshabuza ethi yebo amathuba okuthi osakhulayo anganqoba kukhetho oluzayo aphansi kakhulu kodwa lokho akusho ukuthi ulwazi lokuthatha isikhundla sokuba ngumongameli weZimbabwe alukho kubontanga.
Ulwazi labe lukho, ulwazi lona lukhona ngoba ngithi siyakuthatha la kumbali yesizwe seZimbabwe ukuthi siyakwazi ukuthi ngomnyaka othile onkomo kwenzakala so ngomnyaka othile kwahamba lokho so siyabe sisazi ukuthi uma ngingaba mina ngimele isizwe sakithi kufanele ngingene injongo yami kube ukuthi ngiphakamise lapha lalaphana because lapho kushoda khona siyakwazi kodwa kukhula okwesaba lokuthi abadala basivalela thina lawo mathuba ngoba bethu sibancane sazi kahle ngembali yesizwe sakithi.
Bobabili bayavumelana labaningi abaxoxa lentatheli izindaba ze-Studio 7 nxa kukhulunywa ngabasakhulayo kwezombusazwe eZimbabwe ukuthi osakhulayo onganqoba kukhetho oluzayo uzadinga usizo labantu abadala ngoba bengelalo ulwazi olujulileyo lokukhokhela ilizwe. Ngimele i-Studio 7 ngise-Washington DC, ngingu-Mike Gove.